Ngiyazi ukufungiswa kwalama kansila onake ayabe esekhangelelwe ukukhetha umeya wakobulawayo kanye lomsekeli wakhe okulapho iningi lezakhamizi eziveza ukukhathazeka kwazo ngokuthi leli dolobho lizakhokhelwa ngubani. Isikhulumeli se-council yaleli dolobho unkosikazi Nesisa Mpofu ugcizelela ukuthi ngempela sebeqalile amalungiselelo omkhosi wokufungisa amakhansila ngolwesihlanu echasisa ukuthi ngubani okhetha umeya uma kulandelwa isisekelo sombuso.
Cetisa ukukhetha umeya singathi it's in terms of section 103 of the Urban Councils Act chapter 29:15. Siyubala njalo lomthetho section 277-2 of the Constitution of Zimbabwe unumber 20 of 2013. Umthetho lo uthi khona emhlanganweni wokuqala wekhansili, nxa sithi umhlangano wekhansili sithi umhlangano wokuqala wama-councillors uchairwa ngu-provincial administrator. Kulo umhlangano ama-elected councillors ayakhetha ngaphakathi kwabo umuntu oyi-1 ozaba ngumeya, bekhethe futhi omunye ozaba ngu-deputy mayor. Siyananzelela ukuthi emhlanganweni lowo ukhansela oyi-1 ule-vote eyi-1.
Ethi zikhona iziphathamandla zekhansili ezithile ezingena lomhlangano kodwa azivoti, kuvota amakhansila kuphela.
U-PA uyabe phakathi umhlangano uzi-provincial administrator ka-vote. Uya-chair umhlangano kumbe singathi ngo obamba umhlangano lowo in terms of ama-proceedings. Bese silandelela futhi uthi u-town clerk uyabe khona kulo mhlangano, phinde kube lo chamber secretary osingathi nguye oncedisayo owe-council management xa siyenza ama-meetings. Uzabe ekhona encedisa ngama-logistics njalo ethatha i-record of izinto ezenzakalayo. So chamber secretary provides secretarial service to these meetings but is not an active participant. Njalo the town clerk does not vote for the mayor.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzwana Cetshwayo Sithole uveza ukuphatheka kubi ngokwenzakalayo.
Idolobho langathi sidlala ngukhomishina kodwa lokho abacetshwa ngakho ubuhlungu esibobona ngabantu abangasobakobulawayo ukuthi vele bazasimela beni ngayiphi indlela, yebo kungaba yivoti, but siyacela ukuthi lelo bandla elikhethiweyo ukuthi lisikhokhe leli bulawayo likhumbule ukuthi abaphatha izifundezo kufanele kube ngabantu abadabuka khonapho, ngoba umeya ngiyohlala kukhomithi ye-development, ngiyohlala kukhomithi futhi eyiyo ekhetha nabantu, iqhatha nabantu ama-professional. Sibona nje kuyukuthi i-displacement yethu thina njengabantu bamathoyileni, especially abantu bakobulawayo, lokhu iqhubeka isiya phambili iregardless ukuthi ubani okhona, as long as kufakwa abantu aba.
Evumelana lo Sithole, isakhamuzi sakobulawayo umnumzana MacLeod Chawe uthi okwenzakala ekhansilini akumjabulisi.
Well, ukugcotshwa kwabokhansila bakobulawayo kuhle, kodwa ke into eyiyona esingayizwisisiyo thina ikuthi abantu bakobulawayo bathethe abantu abangalalazindlu kobulawayo abangamalodja bazasikhokhela bathini bona labo bantu? Njalo labo bantu abanjalo ayisibo bantu be-region yonale, bazazinjani izinto zakobulawayo? Into eyenziwe ngabantu laba be-MDC ukusifakela abantu abangayisibo bala lezani ngokwayo ayizange kwenze khona. This is nonsense.
Umanyano wamabandla aku-MDC Alliance athethe zonke izihlalo zekhansili yakobulawayo ezingamachumi amabili lasificamunwemunye, njalo yibo abazazikhethela umeya abamfunayo phakathi kwabo. Imibiko esithe yafika kuZulu ikhomba ukuba kulabanqobayo abangasuki kobulawayo abathi bafuna leso sikhundla okusolwa nguZulu kanye lamanye amalunga amabandla e-MDC Alliance angamakhansila ale ukuba amagama abo alotshwe ngoba kungadala umsindo. Abanye bamakhansila babikwa belamacala kuthi abanye bavele abahlali kobulawayo. Ukhansila owanqoba ku-Ward 3 okhangasela ukuba ngumsekeli kameya uThinashe Kambarima ubhekane lecala elisedale lesikweletu sekhampani kaloliwe i-NRZ esedlula inkulungwane ezingamashumi amane amadola i-40,000 osekuchiye uZulu elokukhonona okukhulu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.